Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 18 kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abameleyo lapha yigiba ke abalomoya osungile emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikho abakumelayo.
Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela.
Inkinga ke sesibhekane layo yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe nguZulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphilisayo kukhanya ngani akungeke kwenzeka.
Ukulwisana kwamalunga ebandla le-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Nanku umnotho oqhubeka ophilika loZulu laye esidlala club ngenxa yokusilela kwemisebenzi lemali emabhanga. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye laba amabandla aphikisayo bona bathi amaqhawe afela ize, njalo bathi alubana ayavuka ebengasoze awuthakazelele umumo oseZimbabwe. Sixhume omunye wabalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla.
Amaqhawe ethu bakithi sesifikile esikhathini sokuthiwa kulamaqhawe siyele siwakhumbule. Abaleleyo nabaphilayo namhlanje, abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungene emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikho abakumelayo, basebethiya uNkulunkulu wabaphambula amasinyane ebantwini. Ngakho ke babuhlungu ngoba kakula muntu osekhokhela abantu, babuhlungu imoya yabo leyi iyaphendla lokhu ivunguza ingene kuwo wonke umbuthano ozombangazo ezomzabalazo kakulomileqe eqinisweni. Namhlanje ungakhangela bona bona labo kuthiwa khona ngabakhokheli abakhona, kambe ngubani ongama phambi kwabantu abantu bonke 800% bekhole ukuthi lo sesiyachaya intambo kuye? Kuyabatholakala ukuthi lowu abanye bethi kayishiye lowu, abanye bethi ngulowu, abanye bethi kayishiye lowu. Ngumoya ovunguzayo, bazondile, bazondile sibili, bazondile. Ungakhangela kuzani kuyafiwa fisi, ukhangele kuyemdisi kuyafiwa, kwentiti kuyafiwa. Akule lapha kuthiwa khona lapha hayi leli libandla elilokuthula, zinqindi kuphela. Konke lokhana kubangelwa ngumoya wamaqhawe, amaqhawe-qhawe la adlulileyo. Lawa amaqhawe aphilayo lawa ayiwo amele celebrate ubuqhawe balaba abadlulileyo ngamagwala.
Abalwa impi yenkululeko abafana lawe kodwa abakubandla leZANU-PF ubona ngabakunanzeleli yini ukuthi kayisikho abakuhambela empini lokhu? Kumbe bayakunanzelela kodwa bayasuthiseka ngokwenzakalayo?
Abele labana ke abakunanzeleli lokhu bona, labana bananzelela okuluthwane bakhona phana kulabanye abakukhangeleyo ukuthi lokhu kayisikho. Njengalabo omatamatanda laba omthwangwa, yiwo labana sebekubonile ukuthi lokhu kayisikho lokhu osakuhambela empini lokhu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko eku Zipra sixoxela ekobulawayo. Zokulo uthandabuza okukhulu ekuthini umanyano wamabandla aphikisayo uzaphumelela kulandela ukudlephana osokuqhamuke kubandla le-MDCT. sokula maxhugu amabili kuleli bandla elifuna iMDC imanyane lamanye amabandla aphikisayo. Kuzoba lelinye ixhugu eliphikisa lumanyano ikakhulu elingafuni ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai amanyane leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Wonke umuntu sonke sizalwane naseZimbabwe ngitsho labakamthwakazi siyafisa ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe. Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe nguZulu jikelele ukuthi kuza kuba lo manyano wamabandla aphikisayo bengena ku-election ezayo belibandla linye kukhanya ngani akungeke kwenzeka. Umgoqo esilawo sibili nguMorgan uTsvangirai ngoba kungani uyala ukuthi ngaba lomunye umuntu ongaba yi-presidential candidate ngaphandle kwakhe. Kanti-ke bakhona abantu lawo nje ngeqinisa lokuthi nxa abantu bebengakuquma ubungaba ngupresident ongcono kuloMorgan nxa uphiwe ithuba. So yinkinga ekhona lapho ukuthini wonke umuntu uzibona kumele ukuthi abe nguye ozoba i-presidential candidate. So sinjengokwamanje sinama-presidential candidate maybe angaba mathathu. So yikho lapho sokune-problem khona.
Wona umanyano ubona uphumelela nanxa sikhangela ukulwisana lokudonselana okukhona ku-MDCT iyodwa la kwamanye amabandla aphikisayo.
Uyabona ukuba khona kukaNcube ku-MDC kaTsvangirai sokudala ukuthi ngapha abantu abayibona abe-MDC komthwakazi sokuza kuba lokuxabana ngoba silabantu abanjengaboThokozani Khuphe. UThokozani Khuphe u-vice president we-MDC kaTsvangirai nxa esekhangele uNcube, uNcube sezophiwa izigaba ngapha. Kanti abantu laba abayibona abakhokhelwa nguThokozani baza kuya ngaphi? Njalo bona ngokwabo phakathi angiboni ukuthi kuza kuba lokuzwana. But-ke into ekhona yokuthi bonke kakulandawo lapho abangaya khona. Bengaphuma nje umuntu aphume ebandleni lakhe lamhlanje kuyabe kumthelele.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula izombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko ube ukhona solo akuse ziwa.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalitshona njani lapho elikhona khona ngapho ke ngemakhaya? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabothika Mtanda labo kuthiwa ke izanuse. Yes, qhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni sebantebeleni North. Njalo ke zilo umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala koBulawayo.
Lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibili ngoba ngengahamba lazo indawo eziningi ngikhangela ukwenza kwabo kube sokusitho sobhuku balezo ndawo abahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe.
Kungakhithwa-ke masibanda khonoko okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani?
Kuya kutshiswe kutshiswe ngomlilo wabantu likhangela ukuthi sibili into ezitshisiweyo yikho engiya ngikubone bekwenza. So ukuthi sithi bathatha khonokhona halibana ngaba kutshiswe aliba sinesilumiso sokuthi bona yibo abathatha khonokhana bayefake ebantwini. Manje kuyatshiswa sikhangele sikubone sekuthile kungasekho kusale kungumlotha sibili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibili ngeqiniso babe sisile ngoba kuke kusale kubethe umoya okwaliso sikhathi ngokumthakathi kayicini esilalapho iyadinga okunye ngoba vele yimpilo yakhe.
Kunjalo ubaba Mkwenya?
Ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama. Kuyatshiswa sibili kugedi igeji igodi elingafika ekhalweni kubasa inkalakatha yegehe lomlilo kuphoselwe khona apho abantu bekhangele kuthwatha kuze kube ngumlotha kuphele ukuthi cha.
Yena lo okubambileyo baba Ngwenya kageziswa yini?
Hayi bageziswe bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bageza njengoba phela wonke umuntu nxa evele ebubini uyageza ngomsuzu wakhe.
Yeah, masibanda. Nga umuntu sokuthiwa ke ngumakhelwane lapha sebonakale elomgobho kumbe ubonakale lenyoka kumbe okunye okusabisayo. Pho ugcine phila njani ebantwini?
Ah, liyaphila laye njengenhlala yenza nje ukuthi vele liphila laye. Ngoba akusizi lutho umthakathi kazimbonelo khayikho khona. Ungazi utshintshe isimo sokuthi njengalokho sokumele ngimzondi. Wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyaba kuthethwe, kwathiswa. Uzakasale bethwa ngumoya esakudinga ukutsha. Kodwa lizakele sale sibili likhululekile. Ngoba ayikho vele indlela ukuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli. Hayi ngoba lokhana abanye vele uyaba kulidlozi, omunye njalo ekuthengile.
Baba Ngwenya, indaba kathi zitshisa lapha kodwa isikhathi sesihambile. Ngicela uvale khonapho ngamafutshane.
Lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthutshe lo hlelo olunjalo. Ubuthakathi bubi. Chiyanini uloya, chiyanini ukukhathaza abanye abantu ngoba into enhle kusebenza ngamandla akho waphiwe nguNkulunkulu. Ungabulali abantu usenzela ukuthi wenze ubuthakathi bakho bokucuya abantu senze into ezingayisizo. Njalo kukho khonokho ukuthi uxwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobele, sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba. Abanye bale ukuhambisa izikokonono zabo.
Ngiba khonapho-ke masibanda.
Hayi ngiyabonga sibili, kuqakathekile ngamazwi amahle afakwa ngubaba. Ikakhulu sibili bana laba lezinto zabo ezinjalo, nxa izinduna labo sogulu sebethe bavumela lendaba enjalo, kabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basuke ezigabeni. Ngabakwemukela ukuthi kuyazila babe sebethembile okuthi sibili into yabo ingabaphathi kahle.
Ye, ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kwele Nkayi. Ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mhabenyana Ngwenya, inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu. Hayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlabezulu. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilale.
Ube ukhona izolo akuseziwa.
Siyabonga eGibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu. Siqhubeke-ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumichael hobe lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo khula kwashe hobe ongusakhulayo oligqwetha elike lasebenzela inhlanganiso yeveritas kodwa usezimele manje sizabe sixoxa mayelana ngemithetho eyasungulwa yizimbabwe electoral commission emayelana lokuyobhalisa ukuze umuntu athole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo sifuna ukuza ukuthi imithetho ekhona ihamba kanjani njalo ukuthi ithinta izalwane eziphila phetshe labasemaphandleni kanjani. Ngiyakwamukela kuhlelo kukhula kwasho njani.
Ngiyabonga kukhulu njani.
Ah, siyaphila siyaphila. Masiyihlabeke le ndaba, awungitsheleke mnumzane kuyini okufunakala ukuze isalwane seZimbabwe siyithole ithuba lokuyobhalisa kucommission yeZEC ukuze bathole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo.
Okufunekayo yi-form ye-identification. Amaphepha lawo kungaba yi-ID, kungaba yi-passport engaka-expire. Phezu kwamaphepha akhulumayo ukuthi wena ungubani, badinga lokuthi iphepha elikhulumayo ukuthi ulapho ohlala khona kungaphi.
Okay. Kulezinye izizalwane ezike zabaleka seziphila kwamanye amazwe okungekho ngasemthethweni, ama-illegal aliens, bona bayasho ukuthi balasi isifiso sokubuyela ekhaya bayobhalisa. Nxa bengelawo amaphepha bazalithola ithuba na lokuyobhalisa?
Bengawathola amaphepha yesibili atshoyo kumbakhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe, izizalwane zezimbabwe ziniyahamba lakho ukuvota. Naphezu kwakho amaphepha akhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe, kuzadingakala amaphepha akhombayo ukuthi bahlala ngathi nxa besezimbabwe.
Kodwa umuntu angathi akalayi i-address eZimbabwe kodwa uyisizalwane seZimbabwe, uthi kimi akalitholi ithuba lokuyobhalisa?
Ukuswelakala kwenhlanhla kumbe liqhinga leZEC. IZEC ithi yona umuntu lo muntu ofuna ukubhalisa kumele ebe le-proof yalapho ahlala khona, and unfortunately leyi-proof kumele kube yi-affidavit kumbe incwadi yesemthethweni ebhalwe ngu-landlord wakho kumbe lowo muntu incwadi lapho ohlala khona ezamanzi nezamagetsi ezibuya ngebizo lakhe. So ungaba ngumzali wakho, ungaba ngu-landlord wakho, kungaba ngumuntu okhangele lowo muzi lapho ohlala khona, nguye kumele ebhale incwadi esayinwa kumbe ligqwetha kumbe u-commissioner of works kumbe amapholisa echoyo ukuthi sibili low umnumzana kumbe low mama kumbe low sisi uhlala lapha ekhaya ngihlalisana naye. Then leyo ncwadi silandelana ke lesithupha sakho ithi lichinga ngoba abantu abaningi bathwele nzima ngenxa yokuthi abantu bahlala ezindaweni ezijiyeneyo sebasuka lapha ababehlala khona besiyadinga imisebenzi kwezinye indawo. Kunzima sometimes ukuthi uwathole lawo maphepha akhulumayo sibili ukuthi ye mina ngihlala endaweni yenkaka ulandlord wami esayine kumbe amapholisa esayine ukuthi lelo liqiniso.
Kulento ebizwa ngesilungu okuthiwa ngama-alien IDs, awungichasisele kahle ngamafishane ukuthi kuyini lokho?
I-alien ID kuyisithupha seZimbabwe esiphiwa abantu abangela bazali kumbe abantu asebahlalayo iminyaka eminingi eZimbabwe ukuthi be-consider as ama-residents kumbe abantu abahlala eZimbabwe.
So mnumzane, awungitshele-ke kulabantu abaningi abavunyelwe ukuphila emazweni amabili achiyeneyo ababizwa ngesilungu ukuthi ama-dual citizens, bona esingathi abangalawo izithupha zaseZimbabwe abalama-alien IDs bazathola ithuba nalo kuyobhalisa ukuthi bayovota?
Angikhathazi ngenxa yesisekelo somthetho i-constitution yeZimbabwe ka-2013 ama-dual citizen ngamaZimbabweni apheleleyo ngoba kumele ube ngumZimbabweni ozalelwe eZimbabwe ukuthi utholise i-dual citizenship. Ngakho-ke uzathola ukuthi ama-dual citizen amaningi akuposition engcono kulama-alien.
Okay, ayi mnumzane, ngibona ngani isikhathi sethu sesiyaphela. Wothi ngikubuze umbuzo wokugcina-ke, ulasi isiluleko naso kunikeza abantu abaphilayo kwamanye amazwe abalesifiso sokuyobhalisa?
Engingakutsho ukuthi nxa imali zivuma kumbe nxa imfanelo zikhona, abantu kabayenze imizamo yokuthi bebuye eZimbabwe bezobhalisa, bebuye eZimbabwe bezovota ngoba ilizwe lingelethu.
Ngiyabonga mnumzane, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kulungela mfowethu, ube nosuku.
Ngiyabonga. Balaleli, belilalela uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa loKhula Khwashe Hobe oligqwetha eHarare. Isikhathi sesifikile ukuthi ngilivalelise. Masibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo umthwakazi nguMike Hobe. Lilale.
Siyabonga Mike. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Iye, lami ngiyabonga kakhulu. Ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kuzaga ichapter ka-4 iverse ka-7 kusiya ku-9. Ngikhangele indaba emnandi, indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kakhulu, lokhu sikhangele ukuhlakanipha ukuthi kathi vele khona ukuhlakanipha kuyini. Singabala kuverse ka-7 ithi ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ukuthande kakhulu kuza kuphakamisa, ukugone kuza kukulethela udumo, kuza kwethesa umqhele omuhle ekhanda lakho, kukuthwalise umqhele wodumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukwenza izinto ngengqondo yabo kuphela, kodwa siyakwazi likaNkulunkulu lithi ukuhlakanipha kuqalisa nxa umuntu esesaba uNkulunkulu. Ngakho ngikhole ukuthi kho lapho kuba lo mthombo khona wokuhlakanipha. Amakhosi wona ngwawo avele antsho abusa ngokuhlakanipha, ikanti thina nxa siphila empilweni izinqumo esizenzayo kumbe ziyabe zizinhle kumbe zizimbi sezikhokhela ukuthi sisebenzisa ukuhlakanipha okukhona kithi okungakanani. Ngifuna ukuthi abalaleli bazwisise ukuthi kulo mehluko okhona kakhulu phakathi kwenhlakanipho evela ebantwini ekucabangeni kwabantu lenhlakanipho umuntu ayitholayo nxa ephansi uJehova ngoba inhlakanipho yabantu iliyana eyabe isenziwa ukwenzela ukuthi umuntu oyedwa ancindezelakane kumbe kube nguye othola izinto ezingcono ukwedlula wonke umuntu ikanti inhlakanipho evela kuJehova nxa isetshenziswa inceda umuntu wonke inceda isizwe inceda wonke umuntu ngakho oqala ufuna ukukhuthaza kumbe ngabakhokheli abandlaleleyo abasezigabeni ezehlukeneyo ukuthi nxa ufuna ukuhlakanipha lokubusa abantu qalisa ngokwesaba uJehova ngoba nxa usesaba uJehova kuza kunceda ukuthi ingqondo yakho ibe kwazi ukuthi izinqumo zonke ozenzayo uzaba kwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ozafunthi ngelinye ilanga umphendule ukuthi wawuvele uzenzelani zonezo zinqumo so nxa usesaba uJehova wenza izinqumo zakho ezilenhlakanipho inhlakanipho ezilela kuye inhlakanipho njalo eyabe ikhangele ukuthi abanye abantu bahlala benjani nxa usenza izinqumo lezo zenzileyo okwesibili inhlakanipho yiyo eletha abantu ukuze umuntu afike esigabeni sokuba aphumelele empilweni abe lenotho ngoba singabala leli lizithi lona uthatha inhlakanipho uthatha ukuqedisisa yikho okuza kwenza ukuthi ube lenotho kuza kunothisa njalo kuza kunika udumo udumo lolu lonotho leyo ayisiyo ukuthi uziphakamise ebantwini kodwa ngekusebenzela uJehova ngakho ufuna silanzelele lapho ukuthi nxa uSolomon ilizwi likaNkulunkulu lithi ngumuntu owayehlakaniphe ukwedlula wonke umuntu owaphilayo empilweni nxa uSolomon esaphila siyananzelela ukuthi waphiwa ithuba lokuthi ecele imali eningi kuNkulunkulu kumbe ingcebo kodwa yena wacela ukuthola lodwa kuphela wathi uNkulunkulu nika ukuhlakanipha ilizwi likaNkulunkulu lithi phezu kokuhlakanipha lokho ayekuphiwe waba ngumuntu onothe ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni ngakho abantu abaningi bayadinga inotho kakhulu abadingi inhlakanipho okwesibili okunefuna sikunanzelele ukuthi nxa thina abafundisi sikhokhela abantu ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi dinga ukuhlakanipha ukugone kuza kulethela udumo ukuthi lapha nxa ungumfundisi ukuhlakanipha lokho esiyabe sikuthole kuNkulunkulu yikho okusenza ukuthi sikwanise ukukhokhela abantu bakhe yikho okwenza ukwelusa abantu bakhe ngendlela elenhlakanipho njalo elobuciki phakathi kwayo
akwiphethe mfundisi
siyathandaza namhlanje balaleli bami sithandazele inhlakanipho lapho khona la ethandazela ukuthi uNkulunkulu akusize kumbe usemsebenzini yakho kumbe wenzani ukuthi uNkulunkulu akunike inhlakanipho baba ngegama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu uba bazathola inhlakanipho lapho abakhona ebukhokheleni babo uNkulunkulu lapho abakhokhela khona abantu bakho ababe lokuhlakanipha lokuqedisisa ukwenzela ukuthi benze izinto ngobuciki ngendlela njalo elesineke phakathi ngegama likaJesu siyathandaza amen
Amen mfundisi sibe sonke kudlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu abalaleli abalale kakuhle
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda lo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lentokazi uSamantha Samzamazibisa yena osanda kwethula ingoma yakhe yakuqala isingo elesihloko esithi indoda yomnikazi uSamantha ubehlabela loSandra Ndebele njalo wehlukane laye kusikhatshana esanda kwedlula sezimela laye njengomculi womdumo weHouse. Uke wabalilunga njalo leqembu eselidume okwamagama eZimbabwe laphetsheya eleIASA. Kuindoda yomnikazi lapha uSamza uthi uphehlwe ukungaziphathi yakubonayo kusenziwa ngamanye amadoda angadlulwa izidwaba oshugadedi phela.
Ngangikhuluma nje ngomuntu obaba laba abathathileyo kodwa ubaba nje othi uma engedisayide ukuthi engene ethawuni abone nje isifo ezihambela ebesesemewena ngakho umfazi omlindile endlini yena sengibabala nosebhiseni ugathini amankazi labante nabancane abasakhulayo so kahle ngathi kangikhuluma nje ngabobaba balezinsuku abangasakhonsentrate kubomama but ekhonsa kumankazini abanjengathi abancane besende imali zifota yena abancane kani ukuthi ekhumbulile umama ohlalayo endlini.
Abalandeli bona bayamukele njalo lengoma.
Hayi abantu abaningi bayithandile ingoma.
Ukhangela ukukhipha idlaladeli pheleleyo yini njalo nini?
Okwamanje bengikhangelele ukukhipha nje amasizi ingoma nje ezi-1-1 ngoba lakathesise benze ingoma yami yesibili ezaphuma nje kule mazini. So bengisadiphindele nje ukuthi ngizikhiphe kulezinye engizikhalezi ngama-1-1 ngithi-ke sengizenza i-albhamu ngoba kulezi su ngabona ukuthi kunzima ukuthi uyakhikhipha i-albhamu uthole ukuthi umphakathi ithandambe ezimbili kumbe eyodwa usudalise isikhathi kube nzima le mali ukuthi ihlanganise.
Ithengiswa ngapi ingoma yakho?
Wakathesi kudata file boss but khona ngizoyifaka kudaku enizayifaka kudaku YouTube but wakathesi abaningi bayidownloada kudata file boss nama-CD lawo ngiyawathengisa nje khonapha zethawuni lawamanye amakhanti ngabo South Africa ngiyabhikisa lakhona ngabe ukuthi athenge.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngaphi?
Abathanda ukuxhumana lami bengangithola ku-Facebook ngikhona Samantha Rejoice Madisa bengangithola la ku-Instagram Miss_Sen ya kulapho nje kuphela.
Alright Samantha, siyabonga sikufisela inhlanhla.
Akulungile baba lami ngibonile.
2 AM in the morning, send out one from me. First place in your phone, where the first day in time. My is that it can, woo, but they did. You've got it, where the time you said it. I'm close with the left, I'm close with the right. I'm close with my end, I'm close up and down. I'm close with the left, I'm close with the right. I'm close with my end, I'm close up and down.
Samza amazivisa iqiba uhlelo lwethu lalamhlanje sithi yena yabonga indoda yomnikazi yabonga. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa. Abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Ukulwisana kwamalunga e-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.